Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 3 zibandlela 2022. Uprexit is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mdlakatheni.
Sizahlekelwe njengeZimbabwe. Wonke umuntu obulalwayo, wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokuthi indoda yaliyisebenzi. Sonke siyavumelana, indoda engene phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Babuye ngobuningi abantu bezovalelisana lomoya uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sekuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogaja lwezempilakahle babika ukubana kubhubhe abantu abalishumi lanhlanu 15 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhwezelela inani laya kwabazinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5032. Lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe. Abogaja lolu babika njalo ukubana kutholakale abedlula amakhulu ayisithupha 664 bele gciwane leli. Ngokutshona kwelanga la izolo kubikwa kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2912 ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19, kuthi abahlatshwe esibili babazinkulungwane phose ezine 3682, abahlatshwe esithathu sebengamakhulu aphezu kwamathathu 329. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezimtha isithi uhulumende kwenze iphutha elikhulu ngesinqumo sakhe sokumisa ukuvula kwabanye abafundi bonke mhlaka 10 njengalokho obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukubana bathethe leli nyathelo ngoba i-COVID-19 isimemetheka eZimbabwe. Ngakho uthi ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangakabhali imihloliso lizakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seZimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu.
Ukuqala kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo, ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi, bazuze njalo nethuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kuwenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi lababayo bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kathi sikhuthaze njalo lababalisi lababayo bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. kari yezemfundo siyakunazelela ukuthi sebezamileke ukuthi balethe i-productive equipment kanye ke nawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonileke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngasihlolisisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kweliziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Ungasingazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela esikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokwana ikuzaba ukuvela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkana. Nanku siwubonile uvele umemetheka, abantu belawo abasanitiza ezikhwameni, siwubonile umemetheka abantu bekafaki lawa mask emlonyeni bevalile. Abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane. Kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi o-form 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlale labo ukwenzela ukuthi bavikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakhuthaza-ke lokhu lakho ukuthi kube khona, kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni, kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyi kwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngama-percentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngale ndlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID ababalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya, abanye bekhwarantayina besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizavika kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo nemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi. Sesiza ukuthi owezemfundo kakume ukuze ukuthi owezomkhathi zilunge, kakume njalo le mkhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibona ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusunyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imichitho ekhona na etshengisela ukuthi sikulibhubhane lolusoluhlukuluzile njalo lulakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa kathe ngibona ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo.
Umnumzana Sifiso Ndlovumo wenhlanganiso emela ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, iZimta. Abalandeli bakamnumzana Sevia Kasukwere bathi iZANU-PF isifuna ukugenqula impumela yokhetho lwezabelo olusanda kwenziwa elizweni, ngoba abantu bevotele abanye abacatshangelwa ukubana ngabasekela umnumzana Sevia Kasukwere, owaziwa ukuthi ukhokhela icele le-G40. Umnumzana Ntoko Zomsipa, isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu, uthi ukhetho olusanda kwenziwa luveza ngempela ukubana abantu abaningi kabasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke owangena esikhundleni kulandela ukususwa kowayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2017. Kulabanye njalo abakade bencintisa ukhetho lolu abathi baqeliwe yilabo abathakazalelwa yinkokheli yebandla leli. Umnumzana Mike Bima okhokhela uhlangothi olubona ngokukhankasela ukubana abantu bangene kubandla leli uthi akumelanga abakhethiweyo baqale ukwenza amadili okuthakazelela unqoba kwabo, ngoba idale le-Politburo lizahlolisisa ukhetho lolu. Ubima uthi kulabanye abakhonona ngempumelo yokhetho lwezabelo. Umsipha utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana bethukile abakhokhela ibandla leli ngempumela yokhetho lwezabelo.
Bona ngani ukhetho lolu luhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesi sikhathi ukuthi kuzaniphefu umnankagwa akanabantu and akalabalandeli. Asokuhlupha ekukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu. Ungananzelela abantu abawenileyo kumaprovinsi ku-main wing, women's league, youth league, abalandeli bakakasukwira abaningi.
Yes, siyakuzwa kakhulu kodwa kulabanye abantu sibili abathi hayi khanya ngizani ngiyazikhulumela nje.
Abantu abathanda ukukasukwira abaningi okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli be-ZANU-PF bayovotela abakhokheli abavele belandela ukukasukwira. So kulimpumela umnankagu sekubonile ukuthi umuntu ophethe abantu ku-ZANU-PF umnumzana uKasukwere. Yikho sokuzima ukuthi la ma-result bakhiphe abe official. Ama-results asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani. Kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-Politburo. Sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo. Kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu bekuZANU-PF phansi kuground ngabalandeli bakaKasukwere abaningi. Yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.
Umnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu. Ubexoxa-ke lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lunyelo umnumzana Believe Gawule elinye lamalunga e-ZANU-PF.
Ukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kwezinye izindawo ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonokho, umhlangano usakuhluzisisa. Ungakuhluzisisa uphume lakho khonokho, bathatha isinqumo esiqondileyo ngakhona ukubase ukuhlusise bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukukhutshwa akuswelakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo ukuphuma khonapho. Awuke yisi isikhathi sokuthi iparty ingagijimela ukuthi ithi sokuphelile sokuphelile kodwa ihlusise ibone ukuthi kukhethiwe sibili ngendlela eqondileyo. Nxa kungakhethwa ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo ibi la kuma DCCs sabona marinani sibakhona kwezinye indawo kuyabe kusiya kushutsha ukuthi kukhona kuyabe kungahambanga kuhle kulezozigaba. Kusafana ke le provincial election yonale ezidlula kiyo ayishiyananga lokhetho lwalo DCC olwadlulayo, kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle okuphathe sakuhlolisisa.
Laba ke babagawule abathi uKasukwere ulesandla kukho konke lokhu ngakho ke sokumele kukhitshwe amanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo, ubona njani kona
lokho okukhulunywa ngabo labo okuthiwa uKasukwere abanye abantu abakaKasukwere bathi bona banqobile? Hayi, ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganeni wethu, ngabantu abafuna ukuhlanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu, ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto zethu zihamba kuhle, ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezindlela kodwa siyakunanzelela khonoko. Yes, okuningi ke okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayibo abaphethe osomlomo womhlangano abanjengabomthango, yiwo asebengachatheka-ke bekhulukhuluma ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi lani lani yonke into ezinjengazenezo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla le-ZANU-PF limzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube iwobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lemibono yabantu ngalo mnyaka esesiwusungula oka-2022. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe okugoqela koBulawayo. Abasakhulayo beyibo abalenani eliphezulu kakhulu labasebenzisa izidakamizwa emphakathini. Wathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso enhlangothini ezehlukeneyo zikaZulu bathi udubo lolu lwezidakamizwa soludala ukulahlekelwa yimpilo kanye labantu abenelisa ukusebenza bethuthukise umnotho welizwe. Umnumzana Romeo Machazi, owenhlanganiso yabasakhulayo e-Active Youth Zimbabwe, uthi balenhlelo zokuncedisa labo asebebhekane lohlupho lokungaphili kuhle nxa bengathathanga izidakamizwa.
Sisebenzana labantu abahlukumeza izidakamizwa ngenxa yokuthi silama test kits kumbe ngithi ama device asincedisayo ukuthi siba test sibone ukuthi balezidakamizwa yini, ziziphi zangkhona kumbe ngithi zinganani izidakamizwa ezisemzimbeni. Siya tester, so i-service esiyenzayo yona yokutesta, sizokuba le-service yokubapha i-counseling, ukubapha i-counseling. Silabantu abaqeqeshileyo abafundileyo sibili, abe-psychology, ama-social workers, nama-therapist, nabe-mental health, ukuthi siyaxhasana ndawonye ukuthi sikhangelisise imbangela yokuthi indaba umuntu ethatha ama-drugs wenziwa kuyini.
UMachazi uqhubeka echazisa ngengozi edalwa izidakamizwa emzimbeni.
Sizokuba lenye iprogramu okuthiwa nge-detoxification, detoxification program. Leyo iyasincedisa ukuthi iflashe out, i-drug nxa lithethwe lisalela emzimbeni. Kule poison esalela emzimbeni okuthiwa ngama-drug residues. So nge-detoxification program iyancedisa ukuthi idoti kumbe ithi ingcekeza yalana esalayo emzimbeni ehlukumeza umuntu oyi-victim yena lwana oyabe ethatha izidakamizwa. Kuyabe kulokho kumu-affecta, kumgulisa, kumlimaza, ingcekezelana iphume. And koBulawayo ontanga ba-affectiwe ngama-drugs lawa, ama-drugs aba-affect. So kulaleyo okuthiwa yi-crystal meth, ubungozi bayo bulingana lobe-cocaine ngenxa yokuthi bulama-side effects angayenziyo sibili.
UNkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo, ngumzali othi ulomntwana othatha izidakamizwa.
Ukuhlala lo muntu othatha ama-drugs kuyingozi kakhulu njalo kunzima. Umuntu wakhona engaswela imali yokuthenga ama-drugs uba lolaka kakhulu, uyathatha le mpahla endlini ayithengisa ukuze athole imali. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlala engaziwa ukuthi ungabe njalo eyenza noma yini engabe eyi.
Umnumzana Mission Ncube, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uxwayisa ukuba abathengisa okudakayo kungabaphatha njani nxa kuyikuthi ngababo abantwana abathengiselwayo.
Nxa umuntu ethengisa amaks, impumela yabantwana mase bethethe amaks lakho konke abakwenzayo, kambe nxa kuyikuthi sokusenziwa kuwe yilaba bantwana ababe sebethethe ama-drugs, ukuthathe ngokuthi bathengiselwe ngomunye umuntu, umntwana wathathe ama-drugs ambe bese usithi okuvezwa yiwo la ama-drugs abesekwenza kuwe, ungezwa njani? Ngakho nxa umuntu ethengisa ama-drugs kacabange, acabangele omunye umuntu ukuthi okuzayenziwa ngulowo mntwana osowathetha ama-drugs ma ngabe kusenzakala kuwe. So nxa ungumzali kumbe ungumuntu othengisa ama-drugs, ake ucabange ukuthi okuzavezwa yilokho okwenzakeleyo kubuhlungu okwedlulisileyo nxa kuthi sokusenzakala kuwe.
UDokotela Nemache Mawere, ongumqondisi wesibhedlela sabagula ingqondo engutsheni, wenqabe ukuthatshwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi abantu abalethwa esibhedlela begula iningi labo abangabe beyisilinganiso sokungamachumi ayisithupha kusiya kusitshiyagalombili ekhulwini, i-60-80%, kuyabe kuyilabo abayabe bebanjwe umkhuhlane ngemva kokuthatha izidakamizwa, njalo kungabantu abaleminyaka phose ephakathi kwamachumi amabili kusiya kwengamachumi amahlanu yokuzalwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa ngabatsha kakhulu zigoqela iskunk, i-crystal meth, i-bronclear, kwesinye isikhathi basebenzise amaphilisi agoqela i-diazepam le-haloperidol. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlobo wokuhlukumezana ngokwemoyeni, i-emotional abuse, ubikwa uyiwo obusezi emqongweni ukwedlula eminye imihlobo yokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa kubangele uqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC ngalumnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye-emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yephadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even siphakathi kwe-COVID, imali yonke kayingahambi ekhangela i-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga abana sibe siwakhangele. Sidinga abana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba ignoring, asifake nama-resources ukuthi ama-service providers njengamapholisa lamanye njenge-social services bakwanise ukuthi kungabe nyiswa i-case i-report bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lo monakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu, uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane. Kukhangelwa kuphela, kungakhangelwa kuphela ubhubhane lwe-COVID-19.
Yikho engicelayo ikakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukuripota. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelter abomama leyabo babo kuzo wonke ama-district esilawo eZimbabwe, sibe lama shelters ona lawo ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane lolwabesilisa bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla le-Church of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga awe-ZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa, isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezi nhlelo.
Isimiso sebandla siyikuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni.
Asibambaneni, sivikele abantwana, sikhulise abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe. Uma singabaphatha kubi, lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe lekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane, ye-Women's Coalition of Zimbabwe, bathi inhlolisiso esithe yenziwa kwele Zimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lathoba munomunye, 15 to 49, kungasebake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni, i-physical violence, kuthi oyedwa phakathi kwabane, 1 in 4 women kungasebahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, e-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okunengi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane, kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo babuye ngokuningi abantu bezovalelisa umuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ekhaya lapho abedabuka khona eNyathi. Kubika uJoseph Njanji, inithathele izindaba yethu yezemidlalo.
Khuluma ngesikhathi sokukhunjulwa lokuthakazelela impilo kamfowabo endaweni yase-amphitheatre, udadewabo kaGumede uThembelihle uthe impilo kamfowabo ilandele igama aliphiwa ngabazali bakhe.
UNdumiso wazalwa ngo-1945 kwathiwa ibizo lokuthi uNdumiso zikaDavid Emmanuel Gumede. Ibizo abanethesa lona lahle latshengisa ukuthi uNkulunkulu umisa maphi, ngoba okwenzakeleyo empilweni yakhe uyakubona ukuthi uNkulunkulu uyadumisa ngaye.
Osebenzela uGumede kuqembu le-Highlanders kanye lakuqembu le-Notwane kweleBotswana, uLawrence Loftipiri utshele uZulu obethe gwaqa e-amphitheatre kanye labakade bebukela ebulenjini ukuba uGumede ubhubhe ngesikhathi bephezu kokubumba inhlanganiso yokuphathisa abasakhulayo.
It is sufficient at the present moment to advise ifamily yakuGumede nomthakazi ukuthi kune-trust esibizwe ngebizo likaGumede uzokudayindumisa uGumede Presidential Trust is officially in operation probably before the end of January.
Inhlanganiso le iqalwe ngabagoqela abafundiswa nguGumede ngesikhathi sakhe esebenza ngombalisi ekanye labakhokhele ngesikhathi eseyisiphathamandla somdlalo wenguqu. Umphathintambo omele idolobha lakobulawayo ePhalamende uJudith Ncube ngomunye okhulume emkhosini wanamhlanje njalo uthe imisebenzi kaGumede iyazikhulumela.
Silahlekelwe njengobulawayo, silahlekelwe njengeZimbabwe. I'm standing here ukuthi ngethule kukhala kukamongameli. Ngibonile kwi-resolution message yakhe, ukhuluma kanje amaphepha wonke umuntu wobulawayo, wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokuthi indoda yami isebenzile. Sonke siyavumelana indoda elele phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Abanye abakhulume namhlanje babalisa uDouglas Mloyi obemele abadlali abadlalela iqembu leHighlanders, uLuke Mkandla ongumkhokheli webhodi yeqembu leHighlanders, uVincent Pamire obemele abasebenza loGumede kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association, abangane bakaGumede uRoger Muhlwa loPeter Mthandazo Moyo kanye losodolobho wakobulawayo uSolomon Mkuni. UGumede uzabekwa ngolwesibili ekhaya kibo eNyathi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi abaloba imihloliso kaform 4 lo 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende kakhulu ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi imhla ka 10. Babuye ngobuningi abantu bezovalelisa umuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre obulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe yokugoqela kobulawayo. Selugqibaka lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abenginelisa ngokuzwa iindaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini www.voaendebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.